ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzula Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engamajumi amabili 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Committee omunye wabasekeli bakaChamisa.
Chamisa is a jury restored as the president of the Republic of Zimbabwe from the voice of the people and the voice of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe, umongameli wabantu. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
Ukugcotshwa kukamongameli kweleZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthethondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngoNtulikazi lonyaka. UChamisa waphanyika udaba lolu emthethondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthethondaba wathi uMnangagwa. UNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu hathi umthethwandaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye upresident welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa namasela abezani kumele bavume ukuthi thina njengebandla le-MDC uba Chamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani, kodwa kuyithi njengebandla le-MDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulabajaji kumbe abantu abanjalo, kwenziwe njani?
Hayi, angisho nje thina lapha njengebandla le-MDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungileli lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla le-ZANU PF.
Yabazi bacaphuleka bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla le-MDC lobaba uChamisa asondlule ehlala khona uMgabe nalapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu, uZulu, ngoba ngakhuluma nge-democracy, i-democracy nguZulu. UZulu yena ngakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo, yi-State House yethu le.
Ye, so-ke libona zani lizangena nini emgwaqweni, litshengisela khonokho elifisa ukukwenza?
Emgwaqweni owakathesi sizangena-ke iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu, njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni, ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitelanga. Kodwa namhla uZulu yena ubesithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. Uba uChamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Isisekelo selizwe lethu, i-constitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani, kusuka ngaphi kuze ufike njani, uzagqotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugqotshwa ngubani. I-constitution yethu ibalulekile kakhulu ukubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-Chief Justice. Angazi nje bona kumbe bebenayo owabo u-Chief Justice na kumbe ukuthi bedlala nje lokwana abakunamashona amahumbu uyakazi udlala umaqatshelana. Ngabakho serious abantu laba and kuyabudabisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka bebe ngabantu abanomqoqo kwi-society besenza izinto ezilobuhlazo ezinjalo ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe, ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjalo.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho. Lokhu kwakhulunywa i-constitutional court le-Zimbabwe Electoral Commission, bathi vele kungamanga. Ngakho-ke yinkobe yenze uChamisa waba ngumongameli. eyolezo lezimbabwe so ke manje lina njengabantu bezanupiyefu kulihlaba kangakanani khonoko
ngibona ngathi ungaba lo muntu nje izinto yedwa wezanupiyefu ongaba le ndaba nento enjalo uyabe segula ingqondo esilile lokhu asonto vele kumele size sekuleke ulisidle ngakho sizakala siloku sidla sigeza silala sivuka athi ndaba zaluto abakwenzeke lokhu yazi angazi bana ngabe ufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi kodwa ibuphukuphuku bokucina ngakho-ke asonto engingazwisizana uPF ubuhlungu kumbe engaswelisa ubuthongo iZANU-PF kumbe engeza ukuthi iZANU-PF kumbe ithala nje ithibilike it's a non event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezijiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla, nokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.